sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 15 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa wobikwa ihlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions izolo emzameni yokuxazulula udaba lweholo lezisebenzi.
Ungezwa kuthiwa khona sokuhlanganwa lo president
I-Commission ebona ngezokhetho iZEC ithi isigaba seMatabeleland South yiso esihambela muva ngenani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale kulinyanga.
Amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bemandla lezano PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Tete COVID naleyo kubuthana kwabantu abaningi bolingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njalo kusasijayela ukukwenza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo ubekhangelelwe ukuhlangana lenkokheli yezisebenzi eZimbabwe Federation of Trade Unions eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende. Umsakazo weZBC uthi Mnangagwa ubekhangelelwe ukuxoxisana leziphathamandla zalinhlanganiso bedinga indlela yokuvumelana lezisebenzi eziphakathi kokukhalala umsebenzi lezinye indaba eziphathelane lezisebenzi. Siqoqele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi Mnangagwa ukhethe ukuhlangana lenkokheli yeZIFT ngoba ekhulumisana layo ngcono kulezinye ezifana lezimta PTUZ leZCTU.
Ungezwa kuthiwa khona sokuhlanganwa lo president ukuthi udivele into yakho ingasalungiseki. Kodwa siyazi ukuthi kuma-negotiation enkulumeni kulabantu abavame ukuba lethuba lokuthi bakwanise ukukhuluma lo muntu ama negotiators nxa sokwehlule ukuthi iZFWTU ikhulume lo president kodwa nje kulabanye abasemuva abafanele bakhulume labo akwaliswa sele sembuso vele siyachijosa ukuthi umuntu le mvumo ayisebenzi singakhuluma lalo umuntu abafuna ukukhuluma ngalaye into enhle ngoba sebimele izisebenzi zonke. Angikhole ukuthi nxa ungathiwa into ziyalungisiswa kuyabe sokuthiwa lokhu ngokweZFWTU lokhu ngeke ZCTU lokhu ngokwezimta lokhu ngokuPTZ babe sebumelele izisebenzi zonke.
Ngokubona kwakho kuyini okubangele ukuthi Mnangagwa ehlangane lalabo kulokuthi ehlangane lenkokheli yenhlanganiso ezifana laboZimta laboPTUZ?
Ye, siyazi ukuthi akula budlelwano obuhle phakathi kwePTUZ leZimta lohulumende. Kuqakathekile ukuthi nxa izinto sesihlupha lo ongathi uyezwana lo muntu othwele isikhoma semali nxa yona i-Federation of Trade Unions nxa bezithi bona balithuba lokuthi bangene e-ofisini kaMnangagwa ku-president kabanikwe zithuba lakhona. Siyabasicabangela ukuthi ithuba lakhona bazalisebenzisa ukuthi baxoxe ngodaba lwezisebenzi zonke. Kuyenzakala empilweni nxa abantu bengathandana basoze bakhulumisane. Nxa yena uMnangagwa engqondweni yakhe sithi yena i-PTUZ izimta bavame ukumelela izifiso zamaqembu aphikisayo. Umcabango yakhe uyabe ephambanisile kodwa imicabango yakhe empilweni yazi uyazuzakala ukuthi abantu baye bengakhulumisani lobe endlini sibili kula bantu abangakhulumisaniyo. Into esifanele siyithathe nje njengoba ikho khona.
Ubona ngani ulayo yini imali efunwa izisebenzi zakhe kakhulu amatitshala athi afuna yona $540 engaba layo yini imali engako?
Siyazi ukuthi thina ilizwe lethu ngaso lizwe labayanga sile impahla eziningi kakhulu ngaphansi komhlaba kumhlabathi wethu. Uhulumende esilayo lo uyabhidliza izimali khangeli amasotsha amapho ngiqolisa iprison service abantu baningi kakhulu amanye ama public projects abayenzi abawenzayo kangenisa izimali kulezi mali eziningi ezema diamonds igold okuphunyiswa okungeke emthethweni imali ikhona angiboni ukuthi ungaswela ukuthi uyehlile ukubhadala izisebenzi zakho wena ungabuza ubona izimoto abahamba ngazo omnanga kwa convoy yakho nezimoto ezingu 40 ngabe siya emhlanganweni ngaphandle kwelizwe bahamba bengu 100
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazwe
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota
i-commission ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isigaba seMatabele South yiso esihambela muva kunani labantu asebebhalisele ukuvota phansi kohlelo lwe-mobile voter registration oluqale mhla ziku 1 kuyona le inyanga kumbiko owethulwe izolo enkundleni yokuxhumana iTwitter i-commission late bayinkulungwane eyodwa kuphela 1133 asebebhalisele ukuvota kulesi sigaba seMatabele South iZek iveze njalo ukuthi iHarare yiyo ekhokhelayo ngabantu abazinkulungwane phose eziyisithiyagalombili 7841 asebebhalisele ukuvota ilizwe lonke jikelele kusukela mhla ziku 1 bedlula inkulungwane ezingama chumi amabili 25,603 ukuhlaziya loludaba untungameli inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana efidlela Ncube
amanani la alokhe ephansi lanxa ekhuthaza kuyathokozisa ukubona ukuthi abantu bayasukuma lanxa bengakasukume ngenani elenelisayo elisuthisayo elenza abantu bathi bona yebo kuqondile kuse sengumango nxa uqathanisa inani labantu beZimbabwe ukuthiwa ipopulation labantu ababhalisele ukuvota abantu ababhalisele ukuvota abaphansi kakhulu inani labo ngakho ke kusadinge ukuthi kulungiswe khona lokho kusadinge ukuthi abantu baregister ngobunengi kodwa ke kuyakhuthaza ukuthi bakhona abasukumayo kuyabonakala bayasukuma kodwa basadingeka basukume kakhulu ngokuba akukalungi ngendlela ebefanele ibe yiyo inani liyadingeka liqanise kakhulu
abadala bathi esalamuva ibanjwa izinja Ncube ungabatshela ukuthi nxa sebethe balahlekelwa yilawo ma constituencies kutshoni kubo kubaphatha njani
inani labantu ababhalisele ukuvota yilo elisetshenziswa ukuthi isihlalo eParliamente babe laso abakuleyo ndawo kumbe bangabilaso bangaba balutshwana abantu ababhalisele ukuvota endaweni ethile bayalahlekelwa isihlalo siye kwenye iprovince kanti ke njalo babesebelahlekelwe yizwi lokukhuluma sebeseloza bamela endaweni leyo abakuyo bayamdinga umuntu ozabamela eParliament abakhulumele kwezentuthuko kwezezikolo kwezezibhedlela abancedise entuthukweni nxa kuza aqunywa ilizwe okuthiwa i-delimitation kuyakhangela ukuthi abantu abasendaweni ethile babhalisele mhlawumbe kancane nxa uqathanisa la kwenye indawo bese kususwa leso sihlalo siye kwenye indawo lapho ababhalise khona kakhulu okungenzeka ukuthi endaweni lasike sithi kuseGwanda khathesi mathathu ama-constituency ungagcina usule yodwa kumbe ezimbili ensiza ungagcina usule yodwa ungasela nsiza North le South ungagcina usule yodwa imatopo ungasela amatopo South le North ungagcina usule yodwa i-Bight Bridge ingase ku-West kumbe i-East ungagcina ungaselayo ibulilima West ebulilima East usule ebulilima yodwa ingozi yona leyo abasukuma abantu babhalise sekuze bagcine izihlalo zeParliamente zikhona
njengoba abantu belokhe bemadolonzima kuyini okunye okungenziwa
ziningi izinto ezincedisa ukuthi abantu babhalisele ukuvota okokuqala lolwazi lokuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi bavote okumele lusabalaliswe izeki lenhlanganiso ezizimeleyo lohulumende lama-political party la akhankasayo lama-candidate okwesibili ukuthi abantu balencwadi zokuthi babhalise kumele babe nama birth certificate ababilungele lokuthatha isithupha isithupha yiso obhalisa ngaso ngakho uhulumende kumele abone ukuthi akula muntu lo yedwa ongela sithupha sokubhalisa okwesithathu okuqakathekileyo ukuthi abasezihlalweni babuse ngendlela epha abantu izizathu zokuthi bakhuthalele ukuvota okwesino okokugcina ukuthi ukhetho esilwenza lube ngolukhululekileyo abantu basuthiseke ukuthi nxa siyavota izwi lakhe lizahlonishwa ivoti yakhe izabalwa ihlonitshwe njalo ukhetho luhambe njengalokho abaningi bevote ukuthi balufuna lube njalo
umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota
ibandla leCitizens Coalition for Change lithi lanxa lithwaliswe nzima ngamapholisa labalandeli bebandla leZANU-PF lizaqhubeka lidinga usekelo phambilini kokhetho lwama-by elections umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhangelelwe ukuya kobulawayo ngempelasonto kodwa ngenxa yomumo wezomvikela wakhe abathi kukhanya ungamanga kuhle ikakhulu kobulawayo kasayanga sixoxe loncintisa ukuba ngukansila kawathi 8 kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu obelomcimbi ngempelasonto okhokhelwe ngomunye wabasekeli bakamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube
sibe labantu abafika i-300 abazileyo ikanti ke besilethe kakhulu ke ama-polling agents le-campaign team lezakhamizi kube kuhle kakhulu umsekeli kamongameli webandla le-professor Welshman Ncube ube guest of honor lapha afikeke laye wakhuluma khona sikhuthaza ke ekhuthaza lozulu ukuthi abuye azovota mhlaka 26 March ke avoteleke i-candidate yethu ke Edwin Dlovu ku-ward 8 khonapha kobulawayo hatshi kuhambe kuhle kakhulu
abantu babone kulabantu abalutshwana kade besembuthanweni lowo inani kade likhona litshengisa ukuthi ibandla alilasekelo uthini wena ngalokho
umcimbi besilawo umcimbi we-ward lakho ewardini sananzelela silibandla le-Citizens Coalition for Change silenhlelo ezimbili esizenza ke sikhathi sinye silohlelo ke lokubhalisa abantu ukuthi benelise ukuthi bavote kule team ebihamba ke ikhuthaza uZulu bethwala behanjiswa ke ezindaweni lapho kuregistwa khona ukuthi baregister benelise ukuvota ke ngomnyaka ozayo ka-2023 bezokusithi ke abanye ke singena ke ebantwini sikhankasela ke ama-by elections sokobulawayo ke silamawadi angu-8 aza ke ku-by election sibe ke lama-constituencies ayi-2 lawa aza kuya ku-election so iwadi nye ngayinye ibisendaweni yayo labo belungiselela ke eyabo ikhampeni ikanti ke abantu abaningi ke nje bandla sivumelana ukuthi kabangeni ke emgwaqweni badinge abantu kumele beregister bayivota ngoba kukhanya ngani nxa kungabambekanga kuhle ubulawayo ngaluza ke amasithi edalela eParliament amabili evele nje ile 12 ibulawayo ibisisala le 10 yikho ke saluqakathekisa kuhlelo lokuregister kwabantu yikho ke abantu abaningi kabebandla ke babhoda ke bekhankasa ke bekhuthaza ke abantu ukuthi bambe beregister thina kwethu besikwenza ke siyward njalo sikwenza siyward besibizeke icampaign team yethu elabantu abangu-100 sasesibiza nje lezakhamizi ukuthi zibe khona lazo kuzakhamuzi kulabantu abafika i-200 i-residence association e-Thorn Grove emzilikazi e-BF ke lengubo yenja yikho ke hayi abantu bebebaningi ke ngendlela besihlele ngayo ngoba besihlele phela ukuthi ke kube ngokwe-ward abanye basendaweni zabo abantu abaningi njalo bebebuthene ke kuwa-26 lapho ade kumele kwenziwe khona i-confirmation ye-candidate ozamela i-council yikho ke kwasokudlulisela phambili kodwa ke abantu bebevele bekhona ngalo amalunga amaningi awe-party kanti ke amaningi amalunga ke abhoda asabalala obulawayo wonke ke akhuthaza abantu ukuthi bahambe barejiste bayivota umongameli webandla bevele ngelahlelo lokuza kobulawayo njalo angithembi ukuthi uzabuya kobulawayo ngoba ama-by election la akhona ilizwe lonke akho kobulawayo kuphela njalo ngemithetho ye-COVID naleyo kubuthana kwabantu abaningi ngibona ingazathi kakuvumakali ngendlela ephezulu njengalokho sasijayela ukukwenza yikho uzananzela ukuthi kasozeke sibe le star rally ke kungakayenziwa ama-by elections lawa nxa ama-restrictions e-COVID nala siyabe singena nje siyi-team ekhampenayo singena ezakhamizini sicela amavoti
umnumzana Edwin Dlovu ngozancintisa ukuba ngukhansila ka-ward 8 kobulawayo ekubandla le-Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni jikelele izolo. Kodwa kulabantu abafika phose amakhulu amabili 222 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba i-COVID-19 selehle layafika kunkulungwane phose ezimbili 1884. Kuthi asebehlabe ijekiseni yesibili bedlula inkulungwane ezimbili 2182. Abahlatshwe ijekiseni yesithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lilodaba lokuthi uhulumende useqinise isandla kunhlanganiso ezizimeleyo ezigcothoza amaChina. Umqondisi wokwethulwa kwembiko kumandla leZANU-PF umnumzana Chris Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo eHarare ukuthi kule nhlanganiso ezizimeleyo esezisetshenziswa ukugenqula uhulumende ngamazwe angentshonalanga ecothoza abavela kwele China. Owake waba ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthumele abantu ukuthi bayembulala eKenya lapho acatshe kona. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter, uMoyo uthe wethula la mazwi wenzela ukuthi nxa abafuna ukumbulala bengaphumelela umhlaba jikelele ube kwazi ukuthi ngumnangagwa. Manje sengilichiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yini njani basakazi bika Studio 7? Hayi, thina siphidile mpela ngapha. Hayi, sibona nje uhlupho lolu selulethelwa iZANU-PF. Hayi, asazi ukuthi nalo muntu sibili ofaka uX kuZANU-PF ukuthi umuntu opheleleyo khanda sibili. Hayi, hasha thina siyaswela. Kathesi sebefaka umthetho lokuthi akupaka imota sokuyi-$16 ngelanga eBulawayo. Ah, hayi, umthetho yakhona shuwa. Asazi kusiyafika u-2050 ukuthi kuya kunjani umuntu asokuthiwa ukungena eBulawayo imali engaka. Bantu bakithi sihlukumene sikhiphe sivotele enye iparty sikhiphe iZANU-PF. IMRP njengoba ingangeni kuma-presidential election, asiyivoteni kuma-councillors. Sifakeni upresident sithi noma uChamisa noma ngulo uSpangilizwe. Sifake wani as long as kuphume iZANU-PF kupower. Ama-councillors nama-MP sivoteleni iMRP. Ngoba leyibona iZANU-PF imithetho yakhona isifakwa manje ukuthi ayisho imithetho eqondiwe wane. Imithetho ezodiliza abantu. Kuthiwa abantu baleli lizwe ilizwe lokhu alilwangani lalizwe lithathwa ngathi ngendlela lalizwe.
Hey, sanibonani madoda baka Studio 7 ojonga olabo nabontungamili nabojonga bonke namablessing nje nonke ithimba la Studio 7 kungakhathelekile ukuthi ngokweshona mvambe esindebeleni ngiyanibingelela nonke. Nikhuluma noJoseph Deplant. Yazi ngifisa nje ukuveza nje kancane ngeke ngivezele abantu bakithi laba bathi abantu besishweni nabalaba. Yazi ma ufuna ukubona akulalele uRadio Zimbabwe yikho zofunda khona ubono uzwisise ukuthi kulobandlululo isindebele kasikhulunywa kuRadio Zimbabwe. Ingoma zesindebele nje kuphongufe kwambijana nje ukuthi injini yawo avela kakukhulunywa sobona ababantu ababelokhu bethi thina simasikhala bona bethi siyeyi siyabandlulula angazi ukuthi ngabantu abanjani. Umqondisi impela kayibambe engayekeli qhubeke nje nge-MRP sibelayo nje ukuthi engathi nathi amandebele ngapha singakhululeka kumanje ungabheka bayacindezela nje nezinto ezithiwa ziyenzakala eSouth Africa ukuthi amaphepha asalokhuzwa yibo abantu beZANU bona babahamba bekutshela oRamaphosa ukuthi libavalile abantu laba sibuze becothi ngoba bakwathi abantu besindebeleni ngobuningi asila maphepha ngabantu beZANU ngabantu beZANU ngempela iZANU mpela yisisithi esikhulu kona lo mhlaba lako okunye okuningi siyakubona kodwa ke iZANU mpela thina sibuhlungu kakhulu ngakho ke lani bantu bakithi elingakuboni alike likubone mpela ukuthi sithwele nzima kanjani ngabona ababantu. Ngiyabonga
lenjani basakaze best Studio 7. Hayi siyabonga ngendaba elisinika zona zonke ngemihla ngemihla. Siyabonga kakhulu. Lami nokhulumayo umoyo lapha eNtabazinduna. Eh, ngiyawezwa amaparty akithi lawa lokho ezama ukukhankasa. Ukukhankasela ama by-elections abuyayo lokhetho olukhulu oluya next year. But ngiworried kakhulu. Ongamaphathi okuningi lokhu okubuya kuzodisturba okunje kwabomonzora omakhuphe hayi badoda nokhana ikugeni isizano isupport because nga i-opposition siyaqamuka iqamuke kangaka kambe sizatholani akona nto siyayithola ngoba izanu yona iyabe lokhu ilosekelo olukhulu emakhaya igcine sithatha labanye abasetawuni kade bekulekile umonzora ngoba umonzora vele kakulanto ayenza amakhupha kulanto ayenza badlala ngabantu nje kodwa-ke hhayi asithembeleni ukuthi nxa singavota sonke ngomnyaka ozayo kungaba lo tshintsho kelizwe ngiyabonga
basakazi abalaleli be-Studio 7 uvuka njani ufike iqinisa lo okhulumayo ikhuluma ese-Johannesburg ekhaya kuselupane ejabhiwa ekana balaleli be-Studio 7 kodwa ngabe niyathanda yena ukubona ukuthi thina ezinje singamazimbabweni abantu awamanye amazwe siyabanukela nje nawe sewuze ungezimbabweni nawe uze ube namahloni okuthi wena uthi uphuma ezimbabwe kungangcono ukuthi uphuma emozambique uphuma ezambia uphuma e-angola uphumaphi kunokuthi wethu uphuma ezimbabwe ngoba izimbabwe ungathi nje angazi noma leliya lizwe lakithi laqalekiswa angazi noma kwahamba kanjani angazi noma libuswa ngabantu abarongo abantu abanganaye unembeza yikho nje nakithi sunga abantu sebengasenaye unembeza nakithi sesiyinyamazana phela thina njengamazimbabweni sesiphenduke saba iyinyamazana zeganga sesiphenduke saba iyinyoka umabona abulawe ngendaba ze-government yethu ngendaba zikahulumeni wethu onguyena odonsela kwesakhe edonsela ingubo kwelakhe isayidi akhohlwe ngabantu bakhe noma sithi sikhala sizwayo kanjani akekho nje osizwayo noma singaze kuye kukhala okusadiki isadiki ayizwa kuye ku-AU ayizwa kuye kune-United Nations ayizwa ngalolo hlupho esiluhluphekayo eZimbabwe ngaleyo nkinga esiqondane nayo esibhekane nayo siseZimbabwe singabantu baseZimbabwe ngempela umnankagwa nomgabe bayiqedile iZimbabwe straight awuthiwe ngalaba bayiqedile iZimbabwe ababoni thina ngapha phansi ukuthi sihlupheka kanjani kungangcono uma ngabe ubona ukuthi asukwedlulile phela ngcono ukukhuluke kungene abanye manje lapho eZimbabwe bazitshela ukuthi bona yibo abalwa impi yiba wabazaphatha umbuso impi kuyukuthi nathi thina sasingalwanga ti singaphathanga isibhamu sangena isiganga kodwa nathi labo bantu ababesezigangeni babephekelwa yithi babebulawela iy'nkukhu zethu sasibulala iy'nkomo zethu baphekelwa yithi bona sebezitshela ukuthi bona yibo bodwa abalwayo kumele bavuse hhayi iZimbabwe madoda iseyimoshakele ngempela ma ngabe izanu mpela ma ngabe kufeka inje uyabheka nje imigwaqo injani ingamagodigodi manje asifuneke yifeni ezibhedlela kuphi kuphi lana emazweni la esikhona siyanyanywa siyathintwa abanye kwamanye amazwe ababatreat the way abatreat-a ngakhona abantu beZimbabwe
sanibonani sanibani basisakazi ba-Studio 7 okwengelela ngongwenya hayi ngikhala ngolawo lomkhosi ngemfundo esekhaya manje imfundo leyo from 2020 up 2022 manje hayi imfundo yawa imfundo ayisekho and igengi le ekuqeda form 4 manje 2021 2022 kusiya phambili ngendlela isimo esikhona othisha bastrike othisha bahole uzofundisa kanjani ingane omunye umuntu eyakho ingane ingafundi angathi uhulumende wayengakuboni ngani lokhu ukuthi imfundo iyawa or mhlawumbe bajabula ngoba bona phela iy'ngane zabo zifunda ngaphandle kwamazwe and bafunda imali ezikoneni eziphezulu imali ephezulu thina abantu esingenalutho siyasokola but bebangakwazi belungise imfundo iy'ngane zifunde nje kahle njengabefore izimbabwe bisaziwa ngokuthi ngemfundo ihamba phambili but soke ungene lo baba lo mnankagwa lona ayi azomoshe yonke into angazi ubaba ugawule bona babemsekela bemncoma bamncoma ngani ngoba imfundo iyawo or mhlawumbe umuntu ngoba phela ujabulela ukuthi lakhe iphokethi limnandi lifudumele
Salbonani basakazi beStudio 7. Ngikhuluma lomlilo. Njengamanje ngikhuluma nani ngise South Africa eJohannesburg. Ngilapha ngosebenza kodwa ekhambo yenkaya. Nje bengifunda lapha eMthewethu eMathewethu South. Enkaya bathi ngustars manje. Sabathi ukhulumani FM. Ufika khulume khona ethi useyakhe isikolo ezintathu. Igonye, Dabe, ile Sakonda. Wonke uthi wakhe ama secondary schools. Uthi wayakhe ngemali engange 2 million zimdollars. Kambe 2 million zimdollars imali ukuthi ungazuye kambe emsakazweni ufike ukhuluma amanga angaka umuntu omdala. Thina sithi choose abantu ukuthi baye simene eParliament kanti sithuza ama actors abantu nje abafika ngale ba-act baye add ama numbers. Kungekho into abayilandile ngale. Bajike lapho bazotshela thina abantu esabachuzayo. Sithi mhlawumbe sithuza umuntu ozosimela kahle eParliament la ahamsi izikhalazo zethu eParliament. Alanda umuntu omdala kuyadlala ajike lapho azotshela thina amanga umuntu esamchuzayo. Ngizwe nginokudana okukhulu ngento ekhulunywe ngustars manje. I'm sure izakhamuzi eziningi ezenkaya ezifundile lento ozayizwa emsakazweni eZimbabwe kukhulumani FM. Wakhuluma eminyakeni wathi we are not grateful ukuthi umgwaqo wenkaya usuyakhiwe, uvele usukhandiwe. And khonapho ukuthi ukhandwa angiyibone into akhuluma ngento ekhandiwe. Efuna nje ukuthi yena ajabulise abantu bakhaba ama-paymasters abo, iZANU PF ukuthi abantu bayivotele.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ingcwethi kwezempilakahle zithi ubhubhane lo-COVID-19 luya lusiba nganeno. Umcebisi kamongameli Joe Biden kwezegciwane le-coronavirus uDokotela Anthony Fauci uthi sesifika isikhathi sokuthi abantu bavunyelwe ukuzihambela bengagqokanga ama-mask. Inani lababanjwa igciwane leli selizinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ngelanga. Sixoxe lesizalwane Zimbabwe esihlala esigabeni seWashington State edolobheni leSeattle, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Hayi, gciwane lezi nsuku selingamthwala inganeno. Lanxa silandela nje ukuthi lamhla emanamba lawa baphansi zonke ukuthi kugula bangaki, kufa bangaki. Hayi, inani labafayo selisiba lilutshwana. Kodwa balokhu bememezela ukuthi hayi, abanye bayagula basile laba ababevele bekade behlatshiwe. Abantu abagula bengasili yibona laba abala ukuhlatshwa. Bayatsho nje ukuthi lesi bhedlela siloku sigcwele. So kuyakhanya ukuthi umkhuhlane sesikhona ngenxa yokuthi njengomuntu njengoba usebenza labantu kumbohlala labantu uyezwa ukuthi uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID, uzibanibani ubikiwe ukuthi ule-COVID. Kodwa hayi, abantu sebegula i-COVID basile. Kodwa nje sizwa kuthiwa bangasiliyo kona laba bangahlatshwayo ngoba o-anti-vax abangafuni ukuhlatshwayo babahambayo. Gciwane, hayi, selinganeno sibili. Kuyakhanya nje ukuthi hayi, sokunganeno. Nola ngoxo hamba esibhedlela lezi zuku ngawo uzigulela omunye umkhuhlane ongasiyo COVID sebekwamukela esikhathini esidlile bebengasamukela abantu abangela COVID.
Ubona abantu balokhu besalandela na imigoqo yabezempila kahle
lapha eWashington State umbeni ngithi iSeattle area basagqoka abantu amamask lokuzama kwesinsikhathi kwenza social distancing ngoba ungakhangela even indawo zokudlela sokwavulwa kodwa uzananzelela ukuthi ematafuleni kalihlalelana eduzane leqisa amatafula kube labanye laphana lalaphaya ujengisi social distancing sesekhona and enye into ekhanyayo ilokhu like public transport balokhu besa social distance ngeza ukuthola abantu ngaphandle nxa bevela from the same household bekade bahlala ndawonye. Ibhasi ngangizibone mina loba ngingayigadanga isedlula abanye abantu ema-bus stop ngenxa yokuthi engxenye udriver inani lakhe le-social distancing phakathi kwebhasi labe selanele. Kunzima lapha uthi ungafaki imask ngoba abantu bayakhangela ngendlela ezimbi, bakhangela ngelihlo elibi lokuthi thina silo-governor vele ohlala nje qonqosela kuphela isikhumbuzo ukuthi you still have to mask and social distance. Okunye futhi okwenza ukuthi abantu bamaske le-social distancing kuye kwathi ngesikhathi isikolo zivula lapha kuvulwa abantwana abagulile. So nxa ungagulelwa ngabantwana kusokuyagula lo mama lo baba ngkhaya. Lanxa kade bengabehlatshiwe but baye bagulagula abantu nje. So konkwana ukugula kwabantu kuyalikhumbuza ukuthi hayi iCovid kayikahambi, kayikapheli. Ngoba elasezitolo nxa ungena loba nje bengasakhangeli njengakuqala uyahlangana lomunye nje u-antivax ongena engela mask. But eminyango yezitolo bayatshela ukuthi abantu bangenela ama-mask kodwa bakhona oziqoqoda.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seWashington State eSeattle. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lenkokheli yezisebenzi eyazakala isekela uhlangothi lukahulumende eZimbabwe Federation of Trade Unions kumizamo yokuxazulula udaba lweholo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.